ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 12 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
elincumelo la ukuthi khona uSavia Kasukere engabi khona kubalot, njalo ukubekwa kwakhe nge-nomination court kufakwe eceleni, kwathiwa khona hayi kube kungalandelanga i-constitution yelizwe. Njalo thina siyahamba e-constitutional court siye-aphila khona ngale, njalo asisoze sime ukulwisa.
Umthethwandaba o-electoral court wethule isinqumo sokuvimba uMnumzana Savia Kasukere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele.
Lokho uma sisiqathanisa ama survey la evela ku Elite Research Survey le Afrobarometer, ziyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe siyahlupheka, asila msebenzi, kule corruption, kule a lot of things ezenziwa izana lekhulume ngezingalunganga.
Ophenyo oluqhutshwe inhlanganiso ye Elite Africa Research ngomhlangula luveza ukuba i-CCC likhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa ilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Umanyano we-NATO lamhla unqume ukuthi uyasekela ukuthi le-Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokho kungenzeka nini. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Umthethwandaba o-electoral court wethule isinqumo sokuvimba uMnumzana Savia Kasukere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele, usithi angavunyelwa ukwenza njalo. Engavunyelwa ukwenza njalo yabe sephule isisekelo sombuso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo sikamahluli we-High Court uJustice David Mangota esethulwe emthethwandaba we-electoral court lamhla siza ngemva kokuba uMnumzana Lovedale Mangwana webandla leZANU-PF ekweze udaba lwakhe ephikisa ukuvunyelwa ukubhalisa kukaKasukere ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe, esithi ngoba ubesehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside ngakho kakumelanga avunyelwe ukuncintisa kukhetho. Igqwetha likaMangwana u-advocate Louis Uriri ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
The court has declared that the acceptance of his nomination papers by the nomination
kwamapepa akhe arare kwakungekho emthethweni, njalo ngenxa yalokho ngeke akwazi ukuncintisa kusikhundla sokudinga umongameli waseZimbabwe.
Kodwa igqwetha likaKasukere kulolu daba unkosikazi Jacqueline Sande uthi bona sebezakhweza isicelo sokuphikisa lesi sinqumo.
Elincumelo la ukuthi khona uSavia Kasukere engabi khona kubalot, njalo ukubekwa kwakhe nge-nomination court kufakwe eceleni, kwathiwa khona hayi kube kungalandelanga i-constitution yelizwe. Njalo thina sithi siyahamba e-constitutional court siye-aphila khona ngale, njalo asisoze sime ukulwisa usize siphumele.
Esipha umbono wakhe phezu kokwenzakale emthethwandaba edabeni lukaKasukere uMnumzana Ndlela Ncube uthi asimangalisi lesi sinqumo.
Abaningi bethu besisikhangelela ukuthi vele sizaba njalo nxa ulandela ezepolitiki lezemithetho kuleli lizwe.
Kodwa elinye lamagqwetha alodumo uMnumzana Abraham Mateta uthi kulusizi lokho okwethulwe umthethwandaba nxa kukhangelwa udaba lombuso kaZulu, esithi njalo kunengi okungaphathwanga kuhle kulolu daba.
Savele saphambanisa ngoNovemba 2017 silalele amabutho esitshela ukuthi kwakulama criminals agombolezele uNumzana Umgabe ngoba ngumsebenzi wabomahluli ukusitshela ukuthi ama criminals ngobani. So mbona ngani ikho okwasuka kwaphambaniseka izinto, ama institutions ethu kasasebenzi kuhle ngoba savele singalungisanga izinto kusukusela ngo-2017.
Umthethwandaba unqume ukuthi akamelanga azwakale nje ekhankasa loba ukukhuluma ngezokuncintisa kukhetho, ngoba engenza njalo uKasukere uyabe esephula umthetho. ukasukuwere waphuma elizweni ebaleka ngomnyaka 2017 ngemva kokugenqulwa kombuso kahulumende owayekhokhelwa ngumuyi umnumzana Robert Mugabe ngabebutho. Wake waphindela ekhaya kodwa waphuma njalo esesiya kwele South Africa lapha ahlala khona okwamanje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isigwebo sogodo uTapiwa Makore loTafatswa Shamba ngemva kokubathola belecala lokubulala ngesihluku indodana yomfo wabo wayele minyaka yesikhombisa uTapiwa Makore. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isigwebo sakhe umahluli uMnamato Muthebetsi obencediswa ngababili abathi umnumzana Chakuvinga kanye lonkosikazi Chitsika uthi babone kuyiso esilungele ukuphiwa ababili laba njengoba engaboni ukubahlalisa entolongweni impilo yabo yonke loba eminyakeni eminingi kungasiza njengoba kungabantu abenza isihluku esikhulu lolunya ekubulaleni uTapiwa bengela ngitsho lesazela esikhombisa ukuthi bayazisola loba uxolisa nje kubazali bomufi lomphakathi wemangweni abahlala kuwo. Kodwa igqwetha likaMakore omdala umnumzana Munya Felix Mizi uthi sibamangalisile lesi sinqumo ngoba bebengasilindelanga ukuthi singethulwa ngumahluli.
We expected the death penalty in respect to the first accused, but we didn't expect it in respect of the second accused.
Kodwa besingakulindele masikhangele umamangalelwa wesibili.
Unina kaTapiwa obesemthethwandaba laye unkosazana Linda Munyori uthi lanxa bevumelana lesigwebo esethulwe emthethwandaba lamhla ubengajabula kakhulu ngaye ababili laba bayatsho ukuba balisa ngaphi ikhanda lomntanakhe owagcina engcwatshwa engelalo. Unkosazana Patience Sibanda omunye obekade esemthethwandaba lamhlanje kusethulwa lesi sinqumo uthi silungile.
Udaba lukaTapiwa Makore luzwisa usizi ngokubana izihlobo zaseduzane, kodwa sibe sesikubona ngelinye ilihlo ukuthi nxa imuli yakhona iduduzeka nge-death penalty leyi ebekwe namhlanje sithi kuyikho kulungile.
Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA laye uthi silungile leso sinqumo edabeni lokubulawa kukaTapiwa.
Laba babulala umntwana wakoMakore bafanele bangabi khona phakathi kwabantu kwaphakade ngendlela abenza ngakhona. Kumele bayegcinwe ejele bafele khona bangaphenduki njalo. Isenzo sabo sibi sibi okuphindwe kanenge. Bebengabulala baqeda abantwana du benza ukuganga okukhulu kakhulu njengoba babengabantu abaseduze umntwana ayebathemba.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Elite Africa Research ngoNhlangula luveza ukuba ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Iphephandaba le-Daily Maverick libika ukuba uphenyo lolu luveze ukuba ibandla le-CCC lizathola amavoti ayisilinganiso esifika phose ongamachumi amahlanu ekhulwini, i-47.6%, kuthi elezanu PF lithole afika phose amachumi amane ekhulwini, 38.7%. Uphenyo lolu luveze njalo ukuba ibandla le-CCC lizanqoba kukhetho lokudinga amalunga idale lephalamende phose ngesilinganiso esifanayo. Inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda ukuqhuba uphenyo oluveze ukuba ibandla le-ZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Sibanda okubandla le-CCC.
Ama-research la ayavumelana ukuthi abantu beZimbabwe bathwele nzima. 1, economy iye silahlekile. 2, abantu beZimbabwe bayahlupheka. 3, almost 75% ba vumelana ukuthi bachele nzima economically politically. Uma sesilandela ububanzi benzima sibona ukuthi yiyo into ecakathekileyo. Uma 75% abantu beZimbabwe belamba behlupheka bengalamali, kutshengisa ukuthi bazavothela lowo ongekho kuhulumende odilize inotho yeZimbabwe. Thina besisi siyathaba ngoba amasaveyila womabili achaza mhlophe ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga njalo bayahlupheka, akulalutho abaluzuzayo, akunamsebenzi, kule corruption.
Kodwa siyabona basibantu ukuthi bathi linganqotshwa xa sigangalonye uphenyo olusho njalo.
Ngamafitshane siyagcizelela ukuthi amasaveyila apha umbono obanzi ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga. Ngalokho thina labantu beZimbabwe sesicubungula sibona ukuthi ngitsho le Afro Barometer yathi kulabanye abantu 27% abangazange bavezwe ukuthi bazavotela bani kupresident. Abantu abesaba ukukhuluma isikhathi esiningi ngabe opposition abesaba ukuthi ngeke bazalandelwa ngamasiyayo. Ngalokho uma sisiqathanisa ama survey la evela ku Elite Research Survey le Afro Barometer ziyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe siyahlupheka, asilamsebenzi, kule gold mafia, kule corruption, kule a lot of things ezenziwa izana le khulumende ezingalunganga.
Lo mnumzana Felix Magalela Sibanda okubandla lesiCC sixoxe la ekobulawayo. Siphinde sakhuluma ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezano PF.
Mhlaka 24 sizabe sesikhuluma ke i-barometer eqondileyo usubona ke ibandla lethu selinqobile ngoba sibona ngemsebenzi eyenziwe ebanjiweyo kusukela ngo-2018 kufika namhlanje njalo lokuguquka kwabantu sebeqala manje ukuvuleka bebona ukuthi kulezi izinto eziyizinto zabantu ezingaso zinto zethu pho-ke lakhiwa ngabanikazi bani.
Bakhona abanye abakhonona besithi-ke ibandla lezanupief akulalito vele olukhanyayo olubambekayo eseliyenzile lokho kwangela umongameli Emmerson Mnangagwa kulezithembiso ye ngokukhuluma kwabo ukuthi izithembiso lezo kanye zami zingamanzi nje.
Lokhu Mthembu kukhulunywa nje ngumuntu ovele nje efuna uba yisibhanxa ongafuna ukubona iqiniso elento eyenzakalayo lapha ku-ground. Sure ungathi akona lonto olwenzakalayo ubona imigwaqo isakhiwa khangela i-Bybridge Border, i-Harare International Airport, i-Victoria Falls International Airport, ukhangele amadama akhiwayo phose all provinces ezeZimbabwe kule dama eselakhiwe ukwenzela lokho lokuthi ayi-water harvesting ukwenzela phela ukuthi silime any time ngoba amanzi esekhona sisebenzela lokona kuthiwa i-irrigation. Khangela igwayisa ngani eyayiqaliswa ngamabhunu ngo-1912 kwabehlula kodwa from 2018 ufika namhlanje sikhuluma kanje isi-over 80% ubethi 90% completion okuzaba yinto ezasoluva amanzi i-water problem yethu lapha koBulawayo forever and ever. Even icreate futhi i-green belt usuka khonale egwayi ubuya udlula konke laphana kubonyama endlokozi uyofika lapha koBulawayo kuyinto ekhona ebambekayo ekhangeleke. So umuntu oza kuthi akunanto ebambekayo eyenzekileyo ewesitsho khangele ebhinga khona ebhinga indawo vele ekhohlekele ingazolona ukuhamba njani khangela i-provinces ezikhona sokule airport le-airport khona ngale khangela ama-irrigation scheme avuswe khona ngale khangela konke ama-rigging lokuze nalo ogole ihlanzi afakwe khona ngale kunengo okubambekayo ongakudobha ukufakela phana emgcekeni ukuthi hhayi kodwa sho lapho abayenze lokhu.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma wokubandla lezanu PF obexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Umeli weSouthern edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo uyakulandula ukuthi ungomunye wamalunga edalele ePhalamende awe-MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora alichumi asehlubukile kuleli bandla aya kuZANU-PF. Unobhala jikelele weZANU-PF umnumzana Obert Mpofu Izolo wamukele amalunga e-MDC amane abalisa uNkosazana Lindiwe Maphosa, Memory Mbondiya, Winnie Kankuni, lo Virginia Mafutha wazisa lokuthi wonke ase siza kubandla lakhe alichumi abanye abayisithupha abaqanjwe ngamagama kumakhasi abasekeli bezanu phe ukuxhumana njalo bebegoqela umnomsana moyo ukuthi umnomsana moyo utshele untungameli inkomo yestudio 7 ukuthi ulokhe elilunga le MDCT
into ekhona ikuthi nxa ngizakuya kuzanu phefu ngizazisa uzulu ukuthi hayi mina sengihambile so akuna muntu engimthume ukuthi khona anginele abantu bazihambela ngoda ezanu phefu headquarters bayaphuma amapicture abo bonabo abantu onamapicture wona lawo yibo abahambileyo kodwa mina nxa ngizaha ngizazikhulumela yedwa angikhulunyelwa so laba abathi laba kumbe bayahlanya kumbe banjani angikwazi ngoba azange ngithume umuntu ukuthi hambe uyommela azange ngike ngithi umuntu kanalibhaleni ibizo mina ngihlale eHarare duze nezanu phefu headquarters yakhona ngabe ndiyini ngabe ngihambele ngedwa so laba ngazibale kumbe bakhuluma ngomunye umuntu kodwa ngayizahamba hhayi ngizakhuluma ndatshela uzulu nezizathu
labo abahambileyo kuzanu PF abaphume besemahofisini ungaba ubuke wakhulumisana labo mhlawumbe yini wabazisa ngokuthi kumbe lawo ufuna ukuhamba
ngifile angizange into engikhulume labo ngitshola kanye yikho ngithe kumbe sebehlanya kumbe sebangabantu abanjani ngoba angikwazi nokuthi izwe lami lalikhethe ngaphi ukuthi baliphiwe ngubani vele angikwazi kodwa njengokusho kwami ukuthi nxa ngizakuya khona mina ngiyazikhulumela ngedwa angikhulunyelwa ngoba isini mntwalo omncane kupolitiki lapha
ukuthi kungaba lo munye uPeter Moyo olilunga lephalamende ngokwazi kwakho liba nengini uPeter Moyo ephalamende kumbe nguwe wedwa
yimi ngedwa uPeter Moyo selilalamazi yovela eSabatoni uMP uDeputy Organizer weMDC Alliance iNational Executive Member MDCT yimi one akulo omunye uPeter Moyo abangamkhulu loba laba bantu angasikwa lowo usungwangathi
yebo uyatsho mhlonitsha ukuthi nxa uza kuya kuzanu PF uzazikhulumela khathesi singatsho ukuthi usalilunga le MDC
khathesi ngililunga le MDC ngimelela iSasathoni ngikhona angikaphumi ngisesekhona sibili
kodwa ukuphuma into ocabanga ngayo
uyabona kupolitics awungeke uthi khona ungeke waphuma kumbe uyaphuma ngoba ipolitics ngumdlalo wabantu abangathi bayahlanya
lo ngumnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edalela ePhalamende njalo elilunga leMDC ethi ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora isikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube ubengadobhi umakhale khukhwini wakhe ukuze sizombono wakhe ngalolu daba Umanyano weNATO namhla unqume ukuthi uyasekela ukuthi leUkraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokho kungenzeka nini njengalokho obekufunwa uMongameli Volodymyr Zelensky walelo lizwe yena odinga izikhali zokulwisana lele Russia kumpi esaqhubeka elizweni lakhe isinqomo lesi sithethwe emhlanganweni obuqhutshelwa eLithuania ngabakhokheli beNATO abagcizelele ukuthi ele Ukraine lizangena kulo umanyano kungavunyelwana ukuthi seligcwalisile izinqumo ezidingakalayo. Umongameli Joe Biden weMelika ubegcizelele ngaphambilini kwalomhlangano ukuthi ngempela ele Ukraine alikalungeli ukuba lilunga leNATO. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Isinqumo lesi yiso sibile besikhangelelwe ukuthi singenzakala okwalamuhla ngoba ngithi ungathi uyakhangela kuhle kuhle ujaha lo upresident weUkraine ngoncedo lolu aseluzuzile besikhangela nje amalanga adluleyo lapho ukuthi sekuphose kube le 500 days zembi ye-Ukraine lele Russia uncedo lolu aluzuzileyo olwenze kubambe kuze kube yi 500 days zonezi esikhuluma ngazo luvelele khonapha kuona lamazwe aseNATO. So amazwe la inhlanganiso yeNATO amncedisile kakhulu ngoba kuqalisa impi wayengathi kalazwe ingqondo zokuthi angaba ingxenye yaleli qembu. Wayefisa ngoba ungakhangela yikho akuchayelwa yiRussia ukuthi khona ufunelani ukungena abe yingxenye yeNATO ngoba kuzabe sokusenza ukuthi iNATO ibe lelizwe eliseduze eborda yeRussia ukuze ilizwe lelo libe yimemba yeNATO. Sokusitsho ukuthi laba abase Ukraine kumbe ngithi yoni Ukraine iyabi siseduzane kakhulu le Russia ukuthi selaba baNATO sebengafaka izikhali zabo eUkraine zikhangele khona ngale eRussia. Yiko kona loku akuchayelwayo lo ujaha uZelensky upresident we Ukraine. Yiko ke nxa esengathi uyachuchisa ukuthi angene abe yimember bayesabela ke laba abeNATO ukuthi bangamthatha khathesi sekungaqhamuka impi pose maybe i third world war. So ke bananzelela ukuthi kungangcono bake bangathi bayadeda kancinyane bayamqobotsha kancinyane.
Ikusasa ke ubudlelwano beUkraine lomanyano lo oweNATO kanye lele Melika njengoba sibonile uMongameli Joe Biden ngaphambilini ukuthi laye ubesekela isinqumo esithethwe lamhla.
Ngibona ngathi ubudlelwano beUkraine lamazwe la inhlanganiso yeNATO izaqhubeka injengakhona lokhu eyikho khona. Ngoba amazwe la angamazwe amiseneyo ameleneyo amazwe aweNATO le Soviet Union layo iqoka bayo ngaphaya neceleni ngithi le ingathi le China ibe le India ibe le Saudi Arabia lalaba o Iran. So ke kungathi kumelwene khona phana angikholi ukuthi bangayekethisa laba beNATO ukuthi bayemelo lo Zelensky.
Lo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika obexoxa ecingweni le Studio 7 eseDallas eTexas. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Felix Silundika, indodana kamoyi uGeorge Silundika owalwa impi yenkululeko njalo wanikwa isicoco seqhawe lesizwe leZimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu ukunginxusa kuhlelo lwakho lolu and njalo ngithanda ukubingelela abalandeli labalaleli bakho. Bengihambe elokuzela esikolo seGeorge Silundika High Primary. Ngiqale ngeprimary ngoba isikhathi esiningi sasijayela ukuvakatshela isecondary. Secondary yiyavulwa kuqala kungakavulwa iprimary, so yiyo besijayela ukufika kiyo. Kodwa ngaleso sikhathi sesingcono sivakatshele abeprimary kuqala siyexoxa nabo siyebabona labantwana ababalisi kunye labantwana konke lomphathi. So ngakho ke siyakhona ngale bevele besiqoqile lokhu besikuxoxa ukukuxoxa ukuxoxela abantwana izipho esizithiwe inhlanganiso ezithile ezivela kwezinye indawo. So ngakho ke kuyasijabulisa lathi kathesi kakhulu ukuthi khona basamukela kuhle.
Izipho lezi kade lilazo zibalisa ini lani?
Ngenxa yokuthi bekuyisikhathi sethu sokuqala ukuya fika khona kanti besingazi exactly ukuthi khona into abangaziqhwabithela izinto ngezinjani. So sasesidinga sacela ama-pencil cases nama-notebook lezinto zokudrowa ezabantwana eze-art. So yikho sasekucele ngalelo langa. And then plus lelokuzeni le equipment ye-sports ebhora.
Singathi bakuthakazele kangakanani konke lokho.
Kunye lelokuzeni lempompi zakhona zokupompile kuzena amabhora. So bakuphabethela kakhulu.
Ye, nxa sisikhangela njalo uthi uyahamba futhi khonapho-ke ku-secondary school, kuyini elakwenza khona ngale?
Hayi, e-secondary school sayenza khonapho sasivele sijayele ukukwenza ngemihla imihla ngemihla. Ikuthi bese kulesikhathi eside sagcina ukuhamba ngenxa yokuthi kwatshintsha uprincipal. So i-leadership entsha sasingeselayo babengasasicontact lapho ngoba babebatsha bengazi ukuthi bengasidinga besithole ngapho. So khona ngale lakho sasifele sidubu sijayele ukuthi sihambe siyekunika ama-prizes ngenxa yokuthi khona basibusile i-prize giving day. So sasihambele lakho khonokho kufanala lokho esahamba lakho kulokhu zeni ku-primary and sahinda sahlala phansi saxoxa lababalisi kunye labaphathi besikolo konke.
Singathi-ke nxa sikhangela khonokho elikwenzayo libona zani kunceda kanganani abantwana besikolo lababalisi?
Kuyasinceda lathi thina ngoba ilokungana i-foundation vele i-family foundation yakosilundeka vele sikhangele khonoko ukuthi khona sikhankasele izinto ezinganceda abantu abangela ndlela zokuthi bethole usizo. So ngakho-ke lathi kuyasijabulisa kakhulu ukuthi khona yena sathola esikolweni kungathi abanosizo oluningi abalufisa ukuthi khona bengaba labo olugoqela izinto zokufunda lokwe-sport. So ngakho-ke yikho abasitshela ngakho plus lezi zinto ezingabe ziyabanceda ukuthi khona nabephile khona lesikolweni kabalazo i-boarding school i-secondary. Ngakho-ke kulezinto eziningi ezifunakalayo ezigoqela into ezinjengeukudla lima lokwe-sport lokunye nje ama-resources ukuthi befunde izinto abazidingayo kakhulu abadinga usizo ngakho.
Singaphosa amazwi akho okugcina khonapho baba Silonde.
Ma kule nhlanganiso ezikhona kumbe abantu nje abafisa ukuthi khona bengasiza izikole ezinjengasegetsifundisa lesa ejvet moyo izikole lezi njengoba abantu abaningi mhlawumbe bayakwazi ukuthi zasungulwa ngo-1982 khonapha ngemva kokuphenduka kwama-refugees bevele eZambia. So ngakho-ke kulezinto eziningi sibili abangabe beqhwabethe ukuthi khona bengazithola. Ngakho-ke kuyikuthi khona bakhona abafisa ukusiza kumbe nabantu abantu bafunda khona ngale ifuna ukusiza through thina bengasicontacta nje. Inamba yami ngu-country code 966-530-930-271.
Lo mnumzana Felix Silundika isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Saudi Arabia obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Luyalandela uhlelo Live Talk namuhla ole Diaspora Forum lapho uJonga Kandemiri we Studio 7 uyabe xoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ukuthi sizwe imbono yabo ngomomo wezombusazwe eZimbabwe ngaphambilini kokhetho olukhulu lukamhla ka-23 ngenyanga ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba we-Electoral Court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Xavier Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Elite Africa Research ngohlangula luveza ukuba ibandla le-CCC lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Umanyano we-NATO namhla unqume ukuthi uyasekela ukuthele Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokhu kungenzeka nini. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muriri.